Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Izikolo lezi ngavula sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjelwa igciwane, abantu abangakasibe banjelwa igciwane. Obekusenza ukuthi amanamba ehle ukuthi abantu bengani sesilandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezo ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathi akula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhosha ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlasela ligciwane libabulale. So umntwana ehamba esikolo ethi ephenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi ezihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi litshabalale kumbe sokuthenga, kodwa sikwaziyo ukuthi kulandela lokho okutshiwo ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongi ukuxubaxubana labantu ongaziyo ukuthi bekuphi. Kuyanceda kakhulu lokho ukuthi imizimba yethu siyenele silekini ukulinqoba igciwane. Akulamuntu okwaziyo, esikwaziyo ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela. Akula gciwane elaphephukayo, lilokhu lishisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi oqakathekileyo ukuphila yikulandela abazempilakahle.